ngangkha ngele kumbe ngithi ngibona ngeliso lelizwi likaNkulunkulu, ngibona langeliso elomhlaba nje engingathi yi-humanist. Impilo yanasayilunganga ephakathi kwama-Israel labantu beGaza, amaPalestine. Why thina sikholwa ukuthi uJesu Kristu onguye oyinkosi yethu owafa esithambanweni wafela abantu bonke? Yebo, ama-Israel baqakathekile, yibo abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuze balethe indodana kaNkulunkulu eyiyo umsindisi wethu. But uKristu Jesu wafela bonke amaJuda nani namaPalestine.
Pho, kungenziwa njani-ke lapho, umfundisi?
So okufanele kwenzakale laphana yikuthi abantu bahlalisane phansi, bakhulumisane phambi kukaNkulunkulu. U-Israyeli nomPalestina bonke bayafanana. Thina masikhangele impilo yani yase-Israyeli, iya bonke abantu labana abaqakathekile, akukho okuqakathekileyo ukwedlula omunye. Bonke bafelwa nguKristu Jesu esiphambaneni, bonke bengaphenduka bakholwe uKristu Jesu. UNkulunkulu uyabathethelela izono, bayafanana. Ngakho laphana akuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhulunyiswane umlotha, abantu baqakathekise impilo zabantu. Ama-Israyeli aqakathekile, amaPalestina baqakathekile. Ama-Israyeli bafanele ukuthi babe nendawo yabo yokuhlala, kusiya ngesiko la ukuthi babehlala nga. Kodwa lamaPalestina nangabantwana bakaNkulunkulu, those people must sit down and talk, and i-United Nations ngokubona kwethu kufanele ukuthi ingenele ihlalise abantu labana phansi bakhulume. Ukufa kwabantu nje bepho ukubulawa njengempukane akulunganga. AmaPalestina baba wrong mhlaka 7 October ukuyangenela e-Israyeli bebulala abantu. Kodwa labo aba-Israyeli kathesi sebe-wrong ukungenela ePalestine bebulala abantu kazana, abantwana, omama, nabantu abangasomasotsha, abangayisiwo ama-Hamas.